Siyabonga Sandra lo Chris lengaba litshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mkela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo
Lo sithandekile mhlanga
Endabeni zethu lamhlanje
Today the evil machinations of regime change that were being pursued by our erstwhile colonizers
Umongameli Mgabe uthi uhulumende wakhe useqalisile ukuthatha amanyathelo okulandela iziqondiso zohlelo lwebandla lakhe lezano PF ezezimaset
Uyamangalisa futhi ibandla lezano lilokhu lithatha abantu asebekhulile abangamakhehla ngangosikhosana libaphe ubukhokheli babantu abatsha abe-Youth League. Lokhu akuniki isithombe esihle.
Abasakhulayo bebandla lezano PF bakhala ngokuthi ukhetho lokudinga inkokheli yabo olwenziwe ngempelaviki kaluqhutshwanga ngemfanelo.
Abasekeli bezanu PF abathumbe ipulazi lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ngeviki edluleyo babikwa sebephumile kulo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Mgabe uthi uhulumende wakhe useqalisile ukuthatha amanyathelo okulandela iziqondiso zohlelo lwebandla lakhe lezanu PF ezezimaset. Ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe lokho ukutsho embuthanweni wokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko intathezi indaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba
Umgabe umangalise abanengi ngoba engenzanga njengenjayelo ukuthatha ithuba lembuthano enje ukuthuka amazwe angentshonalanga namabandla aphikisana naye ngesizwe amazwi akhe
Today the evil machinations of regime change that were being pursued by our erstwhile colonizers, working in cahoots with local misguided political charlatans and quislings.
Umgabi oseleminyaka engamashumi athoba munomunye 90 njalo ejwayele ukukhuluma okwesikhathi eside kwimbuthano enje ukhulume okwesikhathana esingatsho lutho wakhuthaza uZulu ukuba eqakathekise ukuthunda elizweni njengendlela yokusekela imisebenzi yentuthuko nenhlalakahle kunye lokumanyana kukazulu ngaphansi kohlelo lwezim asset leli bandla lithembisa ukuveza imisebenzi efika kuzigidi ezimbili njengendlela yokulwisana nokuthilela kwayo ukuthi okwamanje imisebenzi yokulima ikhanya ithuthuka kakhulu kakuhle kulokuqonga kwesivuno somumbu ngesimo esingamathumi amane ekhulini alesithupha 46% kulinganiswa nanyakenye kwaba njalo lentuthuko kushinda legwayi Uthe uhulumende uzaqinisa imisebenzi yokutholisa abantu ama-permit amatsha kumapulazi abo ukuze besebenze kakuhle ephinde ethuthukise ke imisebenzi yokuvuselelwa kwamafekithali ezempilakahle nokutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo umongameli Mugabe kasethembisa ngalutho kuzinini zamaqhawe empi yenkululeko ebezithe gwaqa kulumbuthano ezithi zibhekana nenkinga ezithize empilweni zazo Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umongameli Robert Mugabe sesole inkokheli yabasakhulayo kuZanu PF esebenzise imali ukuthi ikhethwe emhlanganweni wokudinga inkokheli oyenzelwe eHarare izolo. Umnumzana Kudzai Chipanga nguye osekhethiwe ukuba ngumsekeli kanobhala wezabatsha ngemva kokunqoba umnumzana Tongai Kasukwere. UChipanga nguye oseza kuba ngumsekeli kamnumzana Absalom Sikhosana. Esethula amazwi akhe ngemva komhlangano lo, umongameli Mgabe uthe kule nkokheli yebandla ekumadale amqoka aleli bandla awepolitbureau le-Central Committee. Asebenzise imali yokufumbathisa abasakhulayo laba ukuthi bavote njani. ngaphambilini kwalomhlangano ngolwesihlanu umgabe usole amalungiselelo alomhlangano esithi bekungela ngitsho lokudla okugcine kutholakala ngemva kokuba unkosikazi wakhe uGrace Mgabe ebaphe inkomo zakhe ezingamachumi amathathu ukuthi zihlatshwe. Yena umgabe ubikwa ephe abasakhulayo laba ekade besedlula inkulungwane ezintathu i-3,000 amabele lochako. Umgcinincebo webandla umnumzana Didimus Mtasa ulandule ukuthi nguye owehluleka ukuqoqa lomhlangano. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ingcwethi yecubungulo lezombusazwe umnumzana Maurice Ngwenya ongosakhulayo webandla leli othi lanqabe kule ngxaki lapha lalaphayana lomhlangano uphumelele.
Hawu umhlangano mina ngokubona kwami uphumelele sibili wahamba kakuhle ngoba ngibone kuloko umanyana wabasakhulayo kanyeke lokuthi wakhethe abakhokheli babo. Zabona njalo okunye oqakathekileyo ukuthi abasakhulayo bayakuzwisisa ukubana kumele kube lokutholiswa kokuthi kube lokulingana phakathi kwabesifazana labesilisa. Yikho sabona bekhetha u-Secretary for Administration ongowesifazana. Ngakho ngokubona kwami uphumelele sibili, kodwa singakhanyana njalo okunye oqakathekileyo ukuthi hhayi bebejabula sibili emhlanganweni ngemva kokubana umongameli welizwe wangenela abapha ukudla babesenza ukujikijelana ngamayogadi sibili nangokunathwayo. Ngakho-ke ngibona ngani uphumelele umhlangano.
Kodwa-ke siyeza ukuthi kuloku khonona lapha lalaphayana ungathini wenalo?
Ya ukhonona ngazake kuswelakale ngoba nxa singakhangela ukuthi kwakulokhetho indaba yokhetho vele iletha ukhonona lapha lalaphayana ngenxa yokuthi omunye lomunye uyabe enalokhu ayabe ekukhangelele. Abanye yibo ababe bekhangele ukubana bangene ezikhundleni besozothi abanye baye bekhangele ukubana mhlawumbe izikhundla ziye ngakibo kumbe ezizabelwe lapho abavela khona. Ngakho ukhonona ngazake kuswelakale lapho okuhlangana khona abantu abaningi.
Singathini nxa sikhangele ukusasa ukuthi inkokheli kulakho yini ukuthi ivele kubona labo abakhethiweyo nxa sikhangelela kusasa?
Ye elakusasa siyakhangelela ukubana njengabasakhula beqhuba kanje ukhetho lwabo baluqhuba kakuhle bekhetha sibili bekhululekile kunalokho abayabe bekukhangelele phakathi kwabo ukubana bakhethe iy'nkokheli zabo. Sithole ukuthi bengakhula benjalo elakusasa liyabe likhona ukuthi mhlawumbe kuzasuka abanye babakhokheli abayabe besuka kulolu hlangothi labasakhulayo. Ngakho lokhu ngikubona sibili kuyikuthi ye besebenza lo baba uComrade Skhosana uyabaqondisa sibili ukuthi babe ngabakhokheli bakusasa.
Umnumzana Maurice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ongosakhulayo webandla leZANU PF.
Ukusenjalo isisekelo sombuso sebandla leZANU PF sithi unobhala nguye okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo ongancintiswayo kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi yena othi ukwehluleka ukuqoqa lomhlangano wabasakhulayo kutshengisa ukwehluleka ukuqoqa zonke inhlelo ezigoqela ukubusa ilizwe okwenziwa libandla leZANU PF.
Khona into emangalisayo ukuthi ibandla elikhulu njalo elidala njengeZANU lingehluleka ukuthi liqoqe imali lilungise zonke izinto nje ezigqondane lokuthi kubanjwe umhlangano njengalo obukhona. Lokhu mhlawumbe kungabe kuhomba ukuthi sekukhona inkenke ethile yokuqhekezeka kwebandla kudalwa yikubangisana izikhundla. Okusuka kwenza ukuthi abanye abantu bayiyekelela abanye umsebenzi ukuthi hhayi bazokwenza bona ngenxa yokuthi mhlawumbe basekela uzibani labana basekela uzibani hhayi kumaye ukuthi kodwa ebandla lonke nje jikelele.
Uhlangothi lwabatsha lokhu lukhokhelwa ngumnumzana Skhosana yena osenelise iminyaka engamachumi ayisithupha lanye. Ungasitshela ukuthi ubona njani lo?
Kuyamangalisa ukuthi ibandla leZANU lilokhu lithatha abantu asebekhulile abangamakhehla ngangoSkhosana libaphe ubukhokheli babantu abatsha abe-Youth League. Lokhu akuniki isithombe esihle ngombono ubukhokheli beZANU obabantu abadala ku-Main League okubumbayo ngokuthi bacabangani ngabantu abasha nokukwazi ukuthi bangaphatha into yabo kahle. Obekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi babanike baziphathele makukhona ukuthi ba banjwe ngesandla bakhonjiswa indlela kungenziwa ngezindlela hayi ukuthi bayephiwa umuntu omdala osengango ngosikhosana ukuthi abaphathele ngoba usikhosana umuntu osekhule ukuthi usenabazukulu nabo abangabangisa izikhundla zokukhokhela iyozi yezano uyamthathela futhi enithuba ukuthi ayengena ngale enkundleni enkulu lapha ngabangisana izikhundla khona labanye abantu abangangaye abanjengabo Simon Khaya Moyo nabanye kube nje manje sibheke ukuthi ngomunye wabantu abafuna ukuthatha ubukhokheli bezano phezulu enqongweni hayi obabantwana abancane.
Lo mnumzana George Mkhwananze ingcuthi kwezombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasekeli bezanupf abathumbe iplazi lomkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa ngeviki edluleyo sebephumile kuleli plazi. Kodwa uDabengwa uthi abantu laba basuke besithi basayobuza iziphathamandla zebandla labo ukuthi bahlale kumbe baphume kokuphela. Abasekeli bezanupf bangene eplazini likaDabengwa eleRuti Farm besithi uDabengwa kalisebenzisi ngokugcweleyo. Izolo khona uDabengwa uthi utshayelwe ucingo ngumphathintambo obona ngokwenzakalayo elizweni njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ebuzisisa ngodaba lolu. Asizweni ingxoxo esiyenze loDabengwa.
Ngemva kokubana amapholisa afike ngolwesihlanu sesibatshelile lathi ukuthi hayi iplazi kabalazi and bona ayisibo bantu abangahlahlula ukuthi iplazi liyasetshenziswa kumba lisetshenziswa ngokupheleleyo. Bezwa amapholisa athi esefika basebedinga ngokuthi hayi iplazi leli alisetshenziswa ngokugcweleyo. Sabatshengisela ukuthi iplazi leli yi-1200 hectares lilenkomo eziyi-300. Ngomthetho uma liyileyo size kufanele ukuthi alwana lilenkomo ezingaphansi kwenani ele-300. In actual fact, it is overstocked already. Amandlelolo esilawo ngesiwasebenzisa ngesikhathi sebusika kuze kufike izulu. Ngakho-ke i-argument yabo really does not hold. Lalaba ababathumeleyo ukuthi bazongena eplazini leli, hayi abatshela umoya into engasebenziyo. Bavuma ke ukubana baphuma kodwa bephuma nje basabuza inkokheli zabo zeZANU-PF ukuthi baphume ngokupheleleyo yini kumbe baphenduke. Ngakho silindele ukuthi sizwe ukuthi mhlawumbe ngemva kweholiday le ikhefu lele silalo kuze kufike kusasa ngolwesithathu bazophenduka yini kumbe asoze baphenduke. Kodwa sibalindele uma bephenduka bazosithola sihlomile.
Zona iziphathamandla zeZANU-PF akula yini eselikhulumela zonga lolu daba kumbe esezike zalitshayela ucingo ngodaba lona?
Hayi, ngaphandle kokubana izolo ngitshayelwe ucingo ngophethe ezangaphakathi Home Affairs esazisa ukuthi hawu kanti kuyini lokho okwenzakalayo akuzwayo layo. Ngathi mina hayi khona lokho okuzileyo kodwa hayi ngilacebo lokuthi ngiyekhuluma labaphathi belizwe. Mina engumisileyo yokubana ngizolandela okomthetho wombuso welizwe. Uma kwehlule lokho, hayi babe sebegolomba ukuthi kube lempi.
Umnumzana Dumiso Dabengwa ngomkhokheli webandla lezapho sixoxela ekobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela kunanzwa kwelanga lamaqhawe eZimbabwe LA Heroes Day.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Iningi kobulawayo lithi uhulumende kufanele acabangisise indlela zokuqinisa inkululeko yezombusazwe eyatholakala ngo-1980 eyiguqula isiba impumelelo lakwezomnotho ezakwenza uZulu athole imisebenzi, indawo zokuhlala, imfundo, ezempilakahle kanye lenkululeko yezombusazwe. UThabang Mathebula usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abavela ezigabeni zeMandebeleni asebeke bafuqwa ngezinye zezizathu eziningi ezenza ukuthi bazithole sebese Harare bengaqondile ngenxa yokufuna ukulungisa leli loba leliya iphepha. Bayazazi intaba ezimi eceleni komgwaqo malungana nje lomuzi weKwatsana nxa usungena kobamba zonke, ikakhulu ngoba kunengi okudonsa amehlo esihambi okuphezukwazo. Kulezi ntaba zona ezaziwa namhlanje ngokuthi National Heroes Acre, kulele obaba labo mama baleli lizwe abafabelela inkululeko lego eyazi yatholakala ngo-1980. Lanxa nje sekukhona abanye ababekwe lapho eminyakeni esanda kwedlula abangena lapho bachiya uZulu exokozela ezibuza ukuthi kambe ngabe balenzelani leli okungenza ukuthi bayephumula ndawonye labo khokho besizwe. I-Studio 7 ingene phakathi kukaZulu yathola esithi ilanga lamaqhawe esizwe lalonyaka lithola abantwana beZimbabwe abazahlala bewabonga amaqhawe anikela impilo yawo ekukhululeni ilizwe. Kodwa okwamanje sebecela ukuthi uhulumende acabangisise amaqhinga azabahlenga kunhlupho ezibalisela ubuyanga obuya phambili, ukusweleka kwemisebenzi, izindlu, imfundo ekhululekileyo, ezempilakahle kanye lenkululeko yokuzikhethela ukuphatheka kwezombusazwe ngaphandle kwebandla lezano PF. Umnumzana Clever Ncube yisakhamuzi somuzi wesizinda kobulawayo esamiswa umsebenzi eminyakeni emihlanu yedluleyo. Yena uthi kuyabongeka ukuthi konke okwenziwa ngamaqhawe esizwe eleta inkululeko kwaleta umuhle obungaka, kodwa uZulu usesekude lelizwe loluthi lochakho alithenjiswa ngumongameli Robert Mugabe mhla ethatha umbuso ngo-1918.
Abakufelayo kukhona kuyakhanya ngoba ilizwe silalo nanti. Kodwa nje izenzo azigcwaliseswanga, akuzange kugcwaliseke. Njengoba ungakhangela kathesi akulamafemu asebenzayo, abantu abasebenzi, ama-industry avaliwe njengalapha kobulawayo. So kutshengisa ukuthi into zethu azikagcwaliseki.
Umnumzana Nathan Makwenzi yisakhamuzi semzini wabaningi weChabalala esisazibala kwabalenhlanhla yokusala besebenza ngesikhathi sekufungwa ngawo umsebenzi edolobheni lakobulawayo. Uthi yebo inhle inkululeko yalethwa ngamaqhawe akhulula isizwe, kodwa uZulu uzithola esephila emalahleni njalo ngaphansi kombuso weZANU PF.
Into abayifelayo kukhona sibili, hawu kuyatshengisela ukuthi kathesi vele sesizibusa. Ngingathi kususela khona phana sisanda ukuthatha ilizwe, into zingane zaziqondile. Ngingazi kathesi ukuthi vele sekungenwe yini ukuthi khona kungabi right. But uma sengane ngiyakukhangela, yebo ye, ama-consensus akhona, kodwa ngelinye icele ayi kusuke ama-consensus kuphela. Bona abakhulu bangikhona abakhokhelayo bangani ngamachapa, ngoba abananzeleli ukuthi labana abantu abavotelayo batholani.
Unkosikazi Anelisiwe Mpabanga yena isisebenzi sogatsha lukahulumende lwezabatsha osebenzela kunhlelo zokulwisana lengculazi emaphandleni asemzingwane ezansi kweMandebeleni. Yena uthi inhle inkululeko yelizwe, kodwa kusamele ibonakale ngokuthuthukiswa kwezempilo kanye lempilo kaZulu lokuvulwa kwamathuba emisebenzi.
Into engiyibona uhulumende afanele ayenze ukuthi eyakhe izibhedlela emaphandleni njalo kube le mithi ezibhedlela yakhona emadorobheni. Iproblem ebakhona ukuthi it's free ukuthi litreat abantwana but imithi yakhona ayitholakali. Amaphilisi abantu abale HIV ayatholakala yonke indawo. But iproblem ukuthi ukudla. Ngabe kuthiwa umuntu wonke ole HIV uyathola ukudla. Ukwenzela ukuthi bebele balanced diet.
Umnumzana Ncube uthi inkululeko yelizwe inhlekisa kakhulu kobulawayo lapho amankampani asevala phose nsuku zonke etshiya abantu abaleminyaka bengaholi bengatholanga lutho. Uthi okwamanje isimo esemafektha lasaseleyo sibi okuthi uhulumende kumele abone amaqhinga masinyane ukuze idolobho lingavalwa ngamahlahla.
Okwakwathi singakuthatha nje ukuthi vele amandasi kawakho labo abakhona abantu bakhona bakutshela ukuthi balama 12 month 15 month bengatholi iholo labo. So kujengisa ukuthi kakula msebenzi. Ya kumele ukuthi bekhangelele ukuthi ama-factory avulwe la khona. Ngoba indawo zikhona kodwa zinjani azisetshenziswa. Abantu bakhona basuka baphonga uhamba kwanyamalala kwasala nje uhulumende akulazi into ayenzayo kancedisa indawo. Ungafica ukuthi nxa ikhiphe imali uhulumende imali ithathwa ngabaministers vele sikwazi bekhona. Yiba bathatha imali leziya.
Umnumzana Magwenzi yena uthi akaboni ukuthi ikusasa yelizwe leli isasele ezandleni zebandla lezano PF lodwa.
Ntekade umbona azane mathi yoni izini pato ngokwayo kumele dissolve kuba bonke qalise kutsha ungangcono bedinga abantu abangafundanga bafaka sike sibone kambe kunini saqalisa lokusikhala ale bayafunda ngani bafundele ukusiropa abangafundanga aza bayizwe babengcono that's for 5 years sibone okunye.
LeZimbabwe lenanza usuku lwamaqhawe namhlanje ngesikhathi ababona ngezomnotho besithi lanxa wanqoba okungelambuzo kukhetho lomnyaka ophelileyo olwaba lokuxokozela uhulumende kamongameli Robert Mugabe usephelelwe ngamaqhinga okuvuselela umnotho welizwe. Ngobulawayo amafektha laqhubeka evala kanti amaningi asebolekiswe izinkonzo zesivukevuke eseziwasebenzisa njengezindlu zokukhonzela. Ibandla lezano PF linanze ukunqoba kwalolukhetho lomnyaka ophelileyo phelileyo ngeviki ephelileyo ngasiyikhathi sinye ontanga belinye lamacele alwisanayo e-MDCT betshengisela bekhonona ngokuthi ibandla lezano PF selehlulekile ukugcwalisa izithembiso zentuthuko lezomnotho elazenza likhankasela ukhetho. Phakathi kwalezi ibandla leli lalithembise ukuvuselela ngokuphangisa amafektha lakobulawayo kodwa abacubungulayo zombusazwe bathi lisengananzwa njalo ilanga lamaqhawe esizwe lomnyaka ozayo zilokhu zingagcwaliswanga lezo zithembiso. Ngikobulawayo nginguTabang Mathebula endatheli yeStudio 7.
YeStudio 7 iphinde yaxoxa lomnumzana Maqhawe Moyo weSlobela kanye lomnumzana OK Indlovu weGwanda ukuze sizwe ukuthi balinanze njani leli langa leHeroes Day.
Ye igama lami ngumaqhawe Moyo ngiseSlobela isebenzani wadi 20 kwasimana. Ilanga lalamhla sihlanganele njengezakhamizi ezilungisileyo ukuthi sihlanganise idola linye ngalinye sihlanganisa ukuthi sichazele ilanga leHeroes. Ilanga leli kufanele siliqakathekise kakhulu. Ngiyabona ngani iZimbabwe yonke ijikelele i-special our leadership bathatha leli langa kancinyani. Sesiqakathekisa kakhulu i-independence sesikhohlwa ukuthi ukuze sizocelebrate i-independence kulabantu ababehambile bayalwela lelo lizwe phambilini. Ngibona ngani ngezikhalazo zabo kufanele sibakhangele njengelizwe leZimbabwe nabanye abantu abanye abahlala empini abatshonayo abahlala egangeni. Ngibona ngizwa ngani ngabaphathiswanga lutho kodwa bayalwela ilizwe leZimbabwe bashiya abantwana. Ngibona ngani njengelizwe leZimbabwe kufanele sibakhangele bonke abantu labo.
Ilanga lalamhla litshone lisenzani?
Ilanga lalamhla besihlangene esikolo kosimane wadini isenta yethu ama-overtress inikeza ukuthi bahamba njani ukuyalwela ilizwe leZimbabwe. Abanye besitshengisa amanxeba abo ukuthi lapha wadutshulwa ibhomba eyayifakwa endaweni ezithize besitshela ngimbali yelizwe leZimbabwe ukuthi ibuyenjani ikakhulu thina esivele kubo-1980 ekusiza ngapha.
Igama lami ngu-Okay Ndlovu ngiphuma inqameni kusigo under Chiefs Mathema Sigombe eWillong kumasi South. Ilanga lalamhla nxa ngilikhangele kangiliboni lilomehluko kulamanye amalanga although mina ngiyabe ngikhumbula abafowethu engangilabo but kunzima ukuthi ngikhumbule abanye lami ngingazikhumbulanga. Ngingena empini ngo-1976 ngathena ngalwa leli lizwe ngangena kuma-assembly ngibengikhona ebuthweni nibe khona emazweni ekukhuleni amazwe njengabo DRC, eMozambique, eAngola, ngaba khona eSomalia under the command of United States sikhona ngali. But when you come to now njengomuntu wasebenza njalo ngilani ngiyahawula ngihamba ngenyawo. Ngabe kuyenzakala ukuthi uhulumende asinike iprivilege ukuthi imota sizithenge kumbe kube Japan singabanjelwa lathi duty njengamamembe bese besithi sibhadale mbitshane ngakhona oko abasinika khona basibambele lathi sipoint ukuhamba ngezimoto uthi nangane umuntu wekululeko ohambe chezikoloni phakathi kwabantu umuntu wakhulula izimbagwe omunu ongalaludo ohlezi labantwana abangalaludo uthi nangumuntu umntu nami ufunda 15 kilometers away from my home ehambela isikolo balenhloni ekuhambeni nabantu awabedlula bengitshayela amahuta bengithela ngodaka ingumlelo wenkulu kumuntu wabakhulula wabangenisa emahofisini namhlanje basephela mende babupha amathayi babe ngathi ngaleso sikhathi bonabo abafundileyo kanti esi mina ngiwuklamu lamaxolo ongaziyo lokuthi ethini kambe ngenxa ngabe ngizifikeleli ekhwakhweni ngaphi kwakhona engingadla khona kungcono ngizigalele emzini wami labacelebrate bonaba ngikwazi into abayicelebrata ukuthi bacelebrate-ani
ngaphambilini kwalingxoxo leke lakhuluma ngodaba lwamapulazi
mina bengi-aplaya ngisesigodini ngafaka amaphepha ami ngazo-aplaya e-tradecourt nga-aplaya amaphepha ami sifuna la amapulazi la ukuthi siwathole asinakho khonokho nga-aplaya ngaza ngayekela kwathiwa ngizangena ku-resettlement mina ngifuna iplazi lami kumbe iplot ku-resettlement ukuthi ngiyethe inkubi zami zibekelela komakhelwane
lo mnumzana okay Ndlovu weGwanda lizwe njalo umnumzana Maqhawe Moyo obekhuluma ecingweni esekhwekhwe.
Kwezemidlalo iqembu leZPC Kariba yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZPC Kariba lemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu 35 njalo lilingene ngemiklomelo lentshanje zanyakenye kusigaba sePSL iqembu leDynamos kodwa iZPC ihlezi phezulu ngoba ihlohleka nengi njalo isenelisa ukuvikela isango layo. Kundawo yesithathu kule qembu leCapes United lona lemiklomelo ngamashumi amathathu lanthathu 33 iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki le Highlanders lihlezi kundawo yesine lemiklomelo ngamashumi amathathu lambili 32. Iposo bayethule esiqongweni ngemva kokunqotshwa kwayo iDynamos nge-1 kanye emagumeni ngomgqibelo okuyimpumela ecunula yabalandeli baleli qembu kwaba lodlakela oludale ukuba umlandeli weqembu leHighlanders uThembi Nkosi Hloli elahlekelwe impilo yakhe ikanti abanye abalandeli balimele kwaphinda kwatshaywa lezimoto ekupheleni komdlalo. Lo mdlalo ubuphuma kumabona kude ukutsho ukuba isimo somdlalo wenguqu kweleZimbabwe sichaphazekile njalo iqembu leHighlanders lilakho ukujeziswa yinhlanganiso yePremier Soccer League ngenxa yokungaziphathi kwabalandeli balo. Kundawo yesihlanu kule qembu leWangeli lemiklomelo ngamashumi amathathu lona lilandelwa ngele-FC Platinum elilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune mbili. Iqembu leBuffaloes likundawo yesikhombisa lilemiklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leChicken Inn elilemiklomelo ngamashumi amabili lane liChicken Inn ilangene ngemiklomelo leqembu leTriangle. Kundawo yechumi kule qembu leChapungwe lemiklomelo ngamashumi amabili lantathu njalo lilingene ngemiklomelo leHowmine kanye leBlack Rhinos. Kundawo ezine ezingaphansi kwengalane kule Shabane Mine leHarare City yezilemiklomelo ngamashumi amabili lambili. IBantu Rovers lemiklomelo elichumi lesithupha kuthi iqembu leChiredzi yilo elijeke amanye wonke lemiklomelo elichumi lanye. Kulunye udaba olumayana lomdlalo wenguqu imidlalo yeligi sesuke yahlala elizweni leSouth Africa njalo umgadli waseZimbabwe uThenda Indoro odlalela iqembu leMpumalanga Black Aces ngomunye wabadlali abalichumi lambili abayenelise ukulitshayela emambuleni. UNdoro uhlohlele iqembu lakhe lapho lisiba ngutshiki lobhanqale leBloemfontein Celtic 1-1. Iqembu leChippa United yilo elikhokhelayo engalaneni yemiklomelo ngemva kweviki yakuqala imidlalo kodwa lilingene ngemiklomelo emithathu lamaqembu athele Morocco Swallows, iBid Witwatersrand, iKaizer Chiefs kanye nePolokwane City okuyiwayenelise ukunqoba emidlalweni yawo yakuqala. Elizweni leNgilandi iqembu leArsenal liphakamise inkezo yeCommunity Shield ngemva kokuba libhuqele Manchester City nge-3 kanye ngensonto. Imidlalo yeligi yaseNgilandi iqala ngeviki ezayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umdlali weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uJohn Nyumbu usengene kuluhlu lwabadlali abenelise ukuthola ama-wickets ambalwa emdlalweni wabo wokuqala beyingxenye yeqembu lesizwe ngemva kokuba ethethe ama-wickets amahlanu ngosuku lwesithathu lomdlalo wohlobo lwe-test ophakathi kweZimbabwe leSouth Africa esigodlweni iHarare. UNyumbu oleminyaka engamashumi amabili lathoba munomunye eyokuzalwa uthethe ama-wickets abadlali abathi u-Alviro Peterson, uFaf du Plessis, u-AB de Villiers, u-JB Dumini kanye lo-Dale Steyn.
Isikhathi ducha halakithi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngintungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga.